Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonangazantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elithumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and isystem of governance ifair to all groups or abantu wonke.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Owayengumkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane weCovid-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngalangalinye. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane weCovid-19. Abatholakale belegcikwane lecoronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi iCovid-19 sibulele abantu abafika phose inkulungwane 879. Njalo igciwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamachumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adluleyo baze bagcina bethelwa ngamanzi police. Unoti kondi kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbonangazantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane lebelokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kathi sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni achiyechiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane like latheleka kulowo muzi ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo esikunanzelayo ukuthi yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlala ngaphansi bayaphithizela, abanye ngabaye ezibholaneni, abanye ngabavakatshenanayo nje, abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli?
Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu bayaluzela besiya lelali ngoba lingangene egumeni okwenzakala kwakadesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele mbe bayakubuyela ngkhaya uye isolate ngkhaya khonkhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya isolate ngapi usebenzisa itoilet yipi uvele uphekelwa ngapi so okuqathele ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole nxa sesibuya ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sokuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa ukuthi abantu izisu zikhala umoya so nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yikuthi badinga ukudla ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi sikhonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart wayelist kuzubukho laphana nxa abantu behlezi baye bevele bengama-centimeters apart khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende uhulumende katshengisele ngezenzo atshengisele ngemzekeliso njalo siyakhuthaza ukuthi i-ministry of finance kumbe singalela abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale latho kwesikhathi eside abantu babe lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa benjani behlezi ezindlini
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Umongameli omutsha weleMelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama. Imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe leMelika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondoloza ezomkhathi eParis Agreement. UBiden esethula amazwi ekufungisweni kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngasolinye kwezombusazwe. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lePhalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Siza ndawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hathi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
Hi. Kamala Davie Harris do solemnly swear.
I, Kamala Davie Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Uba ngonsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasisithi mbeni kwakuzaba ngumlungu but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachutshisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ucubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden baba unkomo usaselibanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba sasho phambilini ukuthi ilizwe leMelika baba unkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi imhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Moringai uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngintando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa ngumphathi womaRepublicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi womaRepublicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamla nkunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
iMDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy. Alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho ke iMDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa yiyo eyacebisa uPresident weZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxisa kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yi-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala ubuhlungu engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke sokubhalelana sokuvunyelwana sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamelwa nguNkomo loMgabe usithole lomzore wabakuSmith yiyo eyacina sisiba le constitution ka-1979 e-Lancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayiqina sesiba le constitution yethu ngo 2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe MDC ukuthi umuntu olabantu kathesi yizanu PF. Umuntu olabantu abaningi kathesi abamlandelayo advocate Chamisa. Yiwa mabandla angathi kwaqa bavumelane, amanye amabandla, amanye ama side shows la angaba ngama observer. Sibe sesithatha njalo i civic society ibe khona njengomlamulankunzi izinto zingahamba kahle. Into esayalayo ethina ipolitical ekuthiwa ipolat leyo eyakwenza unumber 9 umnangagwa ebe ngureferee ngapha uChayimpembe ngapha ungureferee sathi hayi la ungamadlwane ngumbhedo. Yikho ke bonke laba bakupolat sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi ureferee ule interest. Kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamulankunzi? So thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kwezanu PF le MDC Alliance kube lo mlamulankunzi ndovela kuAfrican ovela kuAU African Union bekuSADC mbe kuUnited Nations kumbe kuma church organization o neutral singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga yeeconomy yemkhuhlane yecorruption yedictatorship yeillegitimacy.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngumkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Umoyo obele minyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe nzima ngumkhuhlane weCOVID-19.
Khuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokutshona kukababa uminista uSP Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha international relations, uminista ebheke international relations njengominista. Wasebenza kakhulu uminista ezama ukuthi lizwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulukazi lasentshona la ubuye njalo kube khona abantu beZimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlanga lingehlanga. Kuzodlula lalokhu mama, duduzeka labantwana.
Manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima?
Ugqirha umama uKhuphe uthi abantu beZimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni kwabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane we-COVID. Namanje nje usalwisana lawo njengoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola i-treatment ye-cancer. So ukuqina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke, so usalwisana lawo. Kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni wabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olweCivil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimunge ugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempila kahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane leCoronavirus. Okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangene engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Balaleli labasakazi bakaStudio 7, lo okhulumayo nguPhathi Momoyo wasendaweni yaseGwanda Reserve. Ngithili njani msakazi omuhle? Siyabonga kusitshela zonke izindaba kungikho elisifihlela khona. Ngiyabonga, libe losuku oluhle.
Ye, livuka njani basakazi bakaStudio 7? Mina ngiyamangala ukuthi ungathi uJob Sikhala ukhuluma amanga awophela iChingono ubhala amanga sebotshelwa amanga. I-ZANU PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani. Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga within 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher atrayikayo, sokulama-nensi astrayikayo bekhala ngemali. Okuwukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga. Akazange aboshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo iZANU PF yiyebotshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamaintaine i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithola abantu abathathu thola umuntu oyedwa kunyaratho. Kodwa uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu uma bengena ebhasini, abasahlola ama-temperature. So bonke labo chiwe nkwa ngabantu okufanele bayejele ngoba batshela amanga ilizwe. Abayekele uhopholi chingono balungisise ilizwe. Beyekele uJob Sikhala balungisise ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 kanye nabalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kuSibusiso Moyo, uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs. Ngithi alwehlangana ngehlile dudu konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ebulala isenzani eyisosha evukela abantu babibo ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi asibambeli umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula sisomoyo. Aluhlangano ngihlile sidlulisa amazwi enduduzo nakufamily yakomoyo eMberengwa sithi hayi kwenzakale kwenzakele udlulile indoda ileli qhawe, hamba kahle sisomoyo sinawe noma sinemanxeba ngenxa yenu, but lala ngokuthula.
Salibonani basakazi abahle nabalaleli. Nami ngithi ngingiphawule, yebo vele ngihlala ngimamele ngoba sometimes ama-odingo azowafake awangeni awabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu this time bengabaleya ama-odingo, bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona enhlala ngikuzwa abantu bekuphawula especially abakhulu bezani PF lokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayina democracy. But mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazimisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nawo bathatha induku betshayana. Umthetho next door ungabanjwa nabafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe yiba abaphetheyo, yiba abayehlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America ayina democracy. Mina angiyiboni kanjalo lento le. Mina ngicabanga ukuthi i-America America nayo idemocracy ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza nama chance okuba lama votes azange kubotshwe umuntu azange kutshaywe umuntu azange kufake umuntu ejele azange kudutshulwe umuntu but ngale Zimbabwe ungathuthi uyaphikisa uyathatha uyafakwa ejele kodwa babhizi bathi idemocracy ayikho idemocracy ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump kuwukuthi ubebusa eZimbabwe njengoba umnangagwa wabuyela so mina abakadala ngibatholi kahle ukuthi kanti wabumuzi bawubusa njani bazihloko bani zomuzi waseZimbabwe makuwukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bayusebenzisa ekhaya lakubo kuye kulunge konke lokhu ngiyacela libala umyalezo wami uphinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bengaze bebonwe yithi abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
idaniswa kakhulu ikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha amalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uChamisa obulalisa abantu bake kanti alubana uChamisa nguye owabulawelwa abantu thini ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lo buleleyo uma bulala kwakhona uthiwa emsulwa iqiniso elikhona yokuthi izami iyayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya usola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungaqondanga ezinqondweni zethu thina abantu ezikhathini eziningi siyathelelika umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi ngali yancedisana lilungise isimo selizwe oluthathele umuntu onguyo oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamise angazi kumbe ebezokwenza ukuphanjaniswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa ngiqiniso elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabulawela abantu hhayi ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabulalisa abantu kuyikukhuluma komlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo
sanibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basasazi sibonge umsebenzi omuhle elisenzela wona mina ngumasibeli ngisetsholotsho mina vele lokho ngihamba ngakhona ukuthi ngapha emathebheleni ndasizuzi lutho kathesi ubaba ugawuli uyakhuluma encomizana kodwa nxa liwazi umgwaqo wetsholotsho ukuthi unjani usuka kobulawa nyamandlovu tsholotsho liwubone umgwaqo wakhona ukuthi unjani akula mgwaqo kodwa khona umuntu ezahambe encomizano ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe yena esakhe isigaba asincedi lutho khonokho engitsho ukuthi bona bafuna ukusuthisa iy'muli zabo kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa iy'muli zabo bengancedi lutho abantu hhayi bantu bakithi kayeke livuleni amehlo bakithi lisebenzelelani izigaba zakini ayikhona ukuthi libe lifuna ukusuthisa iy'muli zenu kuphela hawu sadubeka kangaka shuwa i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwani shuwa alila lutho elilitshintshayo ngapha isigaba zakini akulantshintsho elukhona ngitsho
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.